ukuthi udatshana olukhulu isiqokoqela ngesokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana, kodwa sikhangele imisebenzi yokuthathwa kwezindaba njalo indlela yokuphathwa isiphatho sabomama ekuthathweni kwezindaba kumele ziqondiswe, ngoba kaningi abesifazana baphuma emaphepheni bengabantu abahlukunyezwayo, abantu abahluphekayo kumbe abantu abatshaywayo, bengavizwa njengabantu abangazimela belongqondo bephumelela njalo.
Likhangele abesifazana abasemsebenzini wokwethulwa kwembiko kumbe abesifazana bonke?
Singathi konke, ngoba nxa kuyikuthi kwenzakala kasithi kumsebenzi wokwethulwa kwembiko, okwenzakalayo khonokho kasithi kuhlukunyuzwa kwabesifazana ungatholi iholo elilingane labesilisa lokunye okunjalo. Kutho ukuthi yikho okwenzakala kwezinye ingatha enjengokufundisa kumbe emigodini lani. Ngakho-ke siyabe sikhangele bonke abesifazana nje jikelele.
Kukhona eselakela kubona na okutshengisa ukuthi intatheli izindaba ziyahlukuluzwa?
Kuphumile khonokho emhlanganweni bekukhuluma ngokuthi omama nxa sikusemsebenzini kakhulu le ekuthathwa kwezindaba, amakontraki abawatholayo esikhathini esiningi ayabe noma nje besenza imisebenzi elingeneyo labesilisa bahola imali enilutshwane. Ngokwakuqala lo abaningi banikwa ama-contract amafitshane kakhulu, ikanti abesilisa banikwa ama-contract amade. Njalo ukuhlukuluzwa mayelana lendaba esingathi sexual harassment kuyatholakala ezindaweni eziningi. Abaningi bagcina bengomsikeli walokhu lalokhu bengatholi amathuba amathuba okuthi babe yibo inkokheli zenhlanganiso lezi.